ngokubona kwami okokuqala ngibona ngathi silohlupho lokuthi leyi iparty i-opposition party yenkulu i-MDC Alliance. Ngibona ngathi iproblem enkulu yikuthi ile isile system yokuthi yayimpose ama-cards ebantwini. Yikho ungananzelela uhlupho lube laphana abantu bahambe bayavota ngabantu abalitshwana. Lokho kukhuluma izinto eziningi. Kusitsho ukuthi bavote abalitshwana, isizathu esinye esingaba khona esokuthi abantu engxenye ama-cards abefildiwe abawathandi. Ngaba ngunumber one. Unumber two kungenzakala ukuthi bona abakade befakiwe futhi abe-MDC Alliance ngabantu engxenye aba-impozwa ebantwini. Ngokunjalo abantu ngobuningi babo labe-opposition abanye abahambanga bayavota kuyindlela yokutshengisela ukusolwa kwabo ukuthi kufanele bahlonitshwe. Okwesithathu njalo, engxenye kuyatshengisa ukuthi ubukhokheli be-MDC koBulawayo kungaba yi-district kuyakubo-province. Engxenye labo sofika esigabeni sokuthi sobusehluleka ukuqoqa abantu ngendlela yakhona. Abantu ngokunjalo abaselamqoqi. Njalo kwenzeka le ngxenye lanxa bekhona abaqoqayo ngalabana abantu angathi sebediniwe. Abantu abangathi bangama-dictators. Khona kwane kwesobusenza ukuthi unanzelele ukuthi abanxa sokunjalo bayahlayela emakhaya babukele befuna ukuthi bonaba abathungameli babontola amandla ngubani. Uyikho ungananzelela layo i-ZANU-PF umehluko wayo ukuthi i-ZANU-PF ilabantu bayo abahlale bemaintaine le i-numbers. Ungaze uyikhangela iminyaka ngeminyaka ivoti yabo ihlala ikhona pha kusithi bona i-membership yabo bayayi-retaina bayigcina injalo kodwa ngapha ku-opposition akuqedakali kuya phansi kuye phezulu. Then okokugcina vele yona i-MDC Alliance okwenza ifake abantu ukhetho ababili utshengisa ukuthi iparty le ayizwisisani, utshengisa iparty le ilokucobozela phakathi kwayo.
Ye, manje singathini nxa sikhangela elakusasa?
Sokusegcekeni ukuthi ibandla le-MDC Alliance likhanya ngathi seliluzile injongo yokuthi why labunjwa. Alisakhangeli ukuthi likhangeleli ukuthi lingene linceda abantu lizama ukungena embusweni lingenisa abantu. Khanya ngathi abantu sebe-power hungry, omnye lo muntu sefuna ubasesikhundleni. So engxenye i-way forward sokuyikuthi phose ye-MDC ama-structures awo kusuka phansi kumbe kusuka ku-ward kusiya ku-district kusiya ku-province awudilizwe abantu bonke laba. I-MDC iqalise kutsha and iqalise kuhlela abantu abazazwisisa i-struggle. Abantu laba abakhona kathi ngani ngabantu asebediniwe ngabantu asebefisa ukuthi basuthe izikhwama zabo basuthe izisu zabo abaselandaba labanye abantu.